Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlazi mashumi mathathu kunqabakazi 2017 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibule ukuthi lizwe ukuthi kuyini esilakho ngaphakathi kwethu. The message yesesilayo. So ngiyalibonga lonke ma-chairman, Women's League, War Veterans, Collaborators, Detainees, lonke eliwinile namhla lapha.
Abasekeli bebandla leZANU-PF batshengisele eHarare njengendlela yokuveza usekelo kunkosikazi Grace Mugabe njalo beswela untombazana waseSouth Africa othi watshaywa ngunkosikazi Mugabe.
Kukhuluma ngama-individuals laba ababotshwa kumbe bathunjwa bathatha esingasakwazi ukuthi bakuphi. Especially eZimbabwe sikhuluma ngabantu abanjengabo Patrick Nabanyana, sikhulume ngabantu abanjengabo Babu Chizuze, sikhulume laye ubabu uJaiz Damara.
Abalwela amalungelo oluntu bacothoza uhulumende weZimbabwe phezu kokunyamalala kwabantu abagoqela uItai Tsamara ngesikhathi kunanzwa ilanga labanyamalala ngezizathu ezihlukeneyo emhlabeni jikelele. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhathazekile ngokwehluleka kwehofisi yezithupha lencwadi zokuzalwa ukuthumela izisebenzi ukuthi zizobasiza ngalezi ncwadi bekhona le eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bebandla leZANU-PF batshengisele ezitaladeni zeHarare namuhla njengendlela yokuveza usekelo lwabo kunkosikazi Grace Mugabe. Njalo besola untombazana waseSouth Africa othi watshaywa ngunkosikazi Mugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingoma beziculwa beziveza ukuba ukhona okhulunywa ngaye lanxa engazange abethwa ngegama. Umsekeli womgcini sihlalo welinye icele labalwa impi yenkululeko elikhokhelwa ngunkosikazi Mandita Wepi Chimene, umnumzana George Mlala, uchasisele uZulu ngesiqokoqela salokhu kufola okubizwe ngesiphangiphangi.
Ngivule ukuthi lizwe ukuthi kuyini esilakho ngaphakathi kwethu, the message yethu esilayo. So ngiyalibonga lonke ma-chairman, Women's League, War Veterans, Collaborators, Detainees, lonke eliwinile namhla lapha. Ndiyatshengisa ukuthi umama ule support, umama ulabantu. Lonke ngiyakwazi ukuthi libuye lapha lizebidikela ukuhlukuluzwa kukamama uDr. Grace Mugabe.
Wathi yena labanye bakhe bengasoke bambukela nje unkosikazi Mugabe ochazwe njengomama welizwe ethukwa mihla yonke.
So ngithi mina kaku umama uDr. Grace Mugabe kayisokuqala. Nga ungafuna ukuhlutshwa nguye, don't harass her husband. She will respond. This happened to Queen Sheva, go to the Bible. This happened to Lozi K. First, Galo Bengula. When things were getting tough, I went to say, Tele, Lutulo Bengula Yakula. Lozi K stood up.
Inkulumo ya Lozi T. Ngumgcini sihlalo uQobo, wabalwa impi yenkululeko, unkosikazi Mandita Wepi Chimene, ilandule udaba lochefu ebiwa yafakelwa umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa wagcina esiyakwelatshwa eSouth Africa. Oqondisa uhlangothi lwenhlelo zeZANU-PF enguye njalo umphathintambo wezenzakala elizweni uDr. Ignatius Chombo uxwayise abekade bekulombuthano ukuba mabazithinte lanxa ekhuthaze amapholisa ukuba abophe bonke abasebenzisa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana ukuthuka lokweyisa inkokheli kakhulukazi uMongameli Mugabe lomkakhe. Bebekhatshwe ngamapholisa abezanu PF befola bevelela ezigabeni ezehlukeneyo zedolobho ukuzabuthana esigodlweni sebandla. Isimanga yikuba amapholisa amanye ancitshe imvumo abasakhulayo bamabandla aphikisayo ukuyakwethula incwadi yezikhalazo zabo ehofisini yommeli wakwele South Africa eZimbabwe, bekhonona ngokuvikelwa kwankosikazi Grace Mugabe ekubotshweni ngoba engumkamongameli phansi kwesivumelwano se-diplomatic immunity. Bekuleziphathamandla zikahulumende, abaphathintambo abambalwa abangamalunga njalo e-Politburo kanye lozulu embuthanweni lo owenzelwe ezanu PF headquarters, lapho bekuchaywa izilogani zokuchothoza ukungezwani lokufuthelana ebandleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Amazwe achiyeneyo emhlabeni jikelele ananze ilanga lokukhumbula abantu abanyamalalayo ngezizathu ezichiyeneyo namuhla abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe becothoza uhulumende phezu kokunyamalala kwabantu abagoqela umnumzana iTaiza Mara. Ilanga le-International Day of the Victims of Enforced Disappearances lahlelwa ngomanyano we-United Nations ngomnyaka ka-2010 ngenjongo yokukhumbula abantu abanyamalalayo lo kukhuthaza uhulumende ukuthi bahloniphe amalungelo alabo abaphikisana labo. EZimbabwe baningi abantu abaphikisa umbuso we-ZANU-PF asebanyamalalayo abafana loPatrick Nabanyama, uPaul Chizuze, uRashiwe Guja loZamara. Siqhume igqwetha elilwela amalungelo oluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha iAbameli umnumzana Tinei Mukwewa.
Nxa sikhuluma ngabanyamalalayo sikhuluma ngama-individuals laba ababotshwa kumbe bathunjwa bathatha esingasakwazi ukuthi bakuphi. Especially eZimbabwe sikhuluma ngabantu abanjengabo Patrick Nabanyana, sikhulume ngabantu abanjengabo babu Chizuze, sikhulume laye ubabu Isaias Samara. Lokhu kusicabangisa ukuthi uhulumende wethu ulokhe esenza ezinye izinto ezingani ziphiphana ngamalungelo abantu ezifana nalokuthumba abantu ebebanyamalalisa.
Kahle kahle ungathi uhulumende weZimbabwe uyayihlonipha na imithetho emele ilandelwe ngamazwe omhlaba ikakhulu elondoloza amalungelo oluntu?
Kusobala ukuthi uhulumende waseZimbabwe kule mithetho ayilandelayo abona ukuthi engayilandela, kule minye ayalayo ukuthi ayilandele imithetho efana naloku kwakathekiswa kwelungelo lobuntu, imithetho efanana le the right not torture. Uthola ukuthi iZimbabwe iphuzile ukuratifya kumbe ukusayina imithetho leyo enjengabo torture. Even though eZimbabwe i-torture isavunyelwa kusisekelo sombuso, uthola ukuthi amapholisa lokhu bekusebenzisa uma bengabopha abantu abangani bakhuluma ngamalungelo abantu. Uthola ukuthi abantu amapholisa lawo athatha abantu abathayi okungavunyezwayo ngumthetho owamalungelo abantu.
Indaba kaZamara yona ingaqedwa njani? Uzulu weZimbabwe kanye lemuli yakhe bengathola njani lokhu esingathi yi-closure?
Ukhangelele and abakukhangeleleyo imuli kaZamara bafuna ukwazi ukuthi uZamara ungathi uyaphila na, uma wafa wabulawelwa ngathi, nxa kulo mzimba wakhe ungathi, ukuze bawuthathe bawungcwabe.
Umnumzana Tinei Mukwewa ligqwetha njalo ungumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha iAbameli sixoxelayo ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngokwehluleka kwesiphathamandla sehofisi yezithupha lencwadi zokuzalwa kumnumzana Tobayo wa Mudede ukuthumela izisebenzi ze-ofisi yakhe ukuthi zizobasiza ngalezincwadi kwele South Africa. Bakhathazwe njalo isaziso sokuthi izithupha zabo zamazenge abazithweleyo kazisoze zemukelwe ekhethweni oluzayo. Kuvika uBenedict Nhlapo.
Umnumzana Tobayi wa Mudede umemezela ukuthi isebenzi zeofisi yezithupha ziza kwethekelela indawo ezijene elizweni zitholisa abantu incwadi zokuzalwa izithupha kanye lencwadi zabomuye. Lobanje loluhlelo luzasiza kakhulu abangelazo lezincwadi eZimbabwe. Isizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi azizwisisi ukuthi kungani ofisi yezithupha ingathumelanga ezinye izisebenzi emahofisini eZimbabwe kwele South Africa ukuze kusizwe izinkulungwane zabeZimbabwe abakuleli abangelazo lezincwadi. Isiphathamandla sebandla leProgressive Democrats of Zimbabwe umnumzana Mpiyezwe Nare uthi uhulumende wazimhlophe ukuthi le yimigoqo yokwenqabela abasemazweni ukuthi baphatheke kulolu khetho.
Abantu mostly abakudiaspora ngabantu abahamba kudala izithuba zamaplastiki zinga-introduce. So ngomnye umsebenzi ukuthi abantu babe bazolungisa izithuba zamaplastiki baphinde babe bazoregister baphinde babe bazovota. Uyabona ukuthi le yindlela nje uregister general ayisebenzisayo just ukuthi arigele for iZANU-PF.
Lobanje loluhlelo luzaqala mhlaka 4 Mpandula kuze kube sekupheleni kwalwezi. Iningi lithi lithola ikhefu lokuya ekhaya kanye ngomnyaka, ngakho akusuke kube lula ukuyathatha lezincwadi. Abanye bakhala ngokuthi labalalo ithuba kuzabathathela imali eningi ukuthi bagade besiye ekhaya njengoba bezanikezwa izithupha zesikhatshana, kubuye kudingeke futhi ukuthi balande eziyizo nxa sesiphumile. Ezinye izikhalo zivela kulabo abalezithupha zensimbi osekuthiwa azisoke zisebenze ekhethweni oluzayo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lokhu kuzakwenza iningi labasemazweni behluleke ukuvota njengoba sekuzadingeka ukuthi bayethatha lezi ezamanje ekhaya kata kulula ukuthola imvumo emsebenzini loba imali yokugada.
Ma kuthiwa izithupha lezi ezensimba zisafunekala ukuthi zisetshenziswe eZimbabwe, kunikezwa abantu nje less than 6 months abantu bengaphandle, abanye baseZambia abanye bakuphikophikwa njengoba sigcwele kangaka umhlaba wonke. So indlela yokuthi kungavotwa kahle ekhaya.
Abanye bathi besabela njalo ukuthi uhulumende uzathatha izithupha zabo abaphe lezi ezesikhatshana ahlale kuze kufike ukhetho bengakazitholi lezi ezifunekayo bese kuthiwa kabasavoti. Umnumzana Nare upha uhulumende ingqobe zokuthi acabangisise ngenyathelo lakhe leli akwenze kube lula ukuthi abasemazweni bathole lezi ncwadi.
Ukuthi ngabe bevele befuna ukuthi abantu be-register, ngabe bayafaka maybe ba-facilitator that ukuthi e-consulate sikhona ukuthi abantu bakhona ukuthola izithupha embassy abantu bakhona ukuthi bathole izithupha. And thina as PPDZ we are appealing to ama organizations anjengabo SADC kaba njengabo United Nations ukuthi no, they should intervene abangenele.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe uNkosazana Sipho Moyo uthi njengoba kusobala ukuthi ngesikhathi sonke sokhetho uhulumende usebenza gadalala ukuvalela abasemazweni ngaphandle, kuzafuze abasemazweni laba bamelane lesimo esesikhona.
So engingakuguguzela kuma Zimbabweans amaningi ukuthi nxa lolu hlelo soluqalisile abenelisayo ukuyafika ekhaya lasemahofisini lawo siye register ukuvota silungiselele lolo khetho oluzayo.
Ukhetho luka-2018 lukhangelwe ngabaningi njengokhetho oluqakathekileyo kakhulu ekukhombiseni ukuthi kusukela lapho iZimbabwe iyavuka kumbe iyachabalala. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum. Sixoxa ngesinqumo sikahulumende esokuthi abantu abalezithupha zensimbi kabasoze bavote kukhetho oluzayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje, uPraxedis Jeremiah uxoxa loNkosazana Sithule Nicole Chuma ozalelwe koBulawayo wakhulela khona kodwa wazothuthela eNgilandi eminyakeni elitshumi lanhlanu edluleyo.
Salbonani balaleli, igama lami nguSithule Chuma, ngiphuma koBulawayo. Ngingaphe England, sengile mnyaka engu-15 ngafika lapha, ngihlala ngase-Manchester, kwela ko-Queen.
Wenza msebenzi bani vele?
Mina ngingumongikazi.
Wavele wasuka eZimbabwe ungumongikazi?
Hayi, ngafika ngazama ukufunda lapha, njengabaningi nje abafika bezama ukuthi labo bezama inhlalakahle.
Kungani wangena emsebenzini wokunga?
Lapha elizweni leli umsebenzi kwesinye isikhathi oyabungani yasebenzeka nxa isafika plus ngendlela nje ulimi lwethu ukuthi eminye imisebenzi kuba nzima ukuthi uyithole noma kuyiwo ofundeleyo ekhaya kuba nzima. So kwesinye isikhathi kuba ngcono uyenze nje.
Ubuye le muli?
Ngathi ngabuya ngingedwa kodwa ngazojoyinwa imuli lo mna wami labantwana bami.
Babuya benganani abantwana?
Hayi, babuya bevele sebekhulile, abancane ababili abazalelela.
Kunzima okunganani ukukhulisa abantwana nxa sisemazweni?
Kunzima kakhulu ngoba sebesisa ukuthi ngabe silabadala ekhaya, siba lo mntwana wokuqala, abadala ogogo, mama, obabakazi babesincedisa ukugcina abantwana. Wavele ungeke watsho ukuthi lo mntwana ngoba wawumbamba umunyisa kuphela, umntwana wayengomuntu wonke. Kodwa lapha elizweni leli kuba nzima ngoba umntwana ngowakho wedwa, ukuthi uthole abantu abakuncedisa ukugcina ngoba wonke umuntu uhlala nje gijigijima ngemsebenzi lalokuyana.
Kuthi lalapho eseyi-teenager?
Ye, abakhona kakhulu ngoba abanye basuka beqala ukuthi besebezama ukuthi bethatheke ngosiko lwalapha bekhohlolwe thole ekhaya. So wena nxa uzama ukubacebisa ubafundisa ngelethu siko, so kungani kuthiwa uyababandlulula or ngani uyabahlukumeza, bese kugcina lokuhluphana phakathi kwemithetho yaleli lizwe ngoba bona kwesinye isikhathi indlela thina sakhuliswa ngayo babe bengayinanzeleli ukuthi thina yikho esikwaziyo, babe sebebone ngani siyahlukumeza abantwana bethu.
Sengike ngabona enkundleni zokukhulumisana ezokuzilibazisa oFacebook ukhuluma ngenhlelo ophatheke ngazo.
Inhlelo esizenzayo thina siliqembu labomama, saqalisa i-group okuthiwa iqoka izindlovukazi manina amahle. Sahlanganela silokuthi sincedise ekhaya, sithengele izibhedlela ingubo, sisebenza sisonke sibambene. Omunye lomunye ukwanisa ukuthi encedise ngalokho akwanisa ngakho, especially indaba zezibhedlela. Kathe sesincedisa izibhedlela ezifika ichumi nxa ngingaphambanisi ngezingubo, sancedisa lakosiphepha kuze kube lomonakalo, sahambisa lokudla, sabancedisa nje langengubo ezingu-120. Siyabe sizama nje ukuthi siqakathekise ubuntu bethu khona okuyani okwakudala ukuthi kwakusiba lelimi abantu behlanganele bencedane. Kuthi ngapha eNgilandi sincedisana ukuthenga izindlu lokuthi sibe nje ngabantu bamabhizimusi ekusiyafika engxenye iminyaka emine kumbe emingaki. Nanze ukuthi ule qembu labomama asebeyenze lokhu lalokhuyana, sebethengile izindlu ezinje labo sebekubhizimusi enje enje. Yikho esizama ukuthi sikuthuthukisane njengabomama bakugqoke. Kuzoba silenye igrupu eye kuzama ukuncedisana ngesikhathi nxa kungaba lomonakalo umuntu ebhujelwe, siyakhipha imali sincedisane kweze umthwalo ube lula. Into nje sizizama yizona ziyane esakhula sizibona ekhaya ukuthi abantu babehlanganela kungaba lomonakalo, abantu bebhode bekhipha nje noma idola noma impuphu, thina-ke sikwenza ngemali ngoba sihlala endaweni ezitshiyeneyo lokuthi sihambelane.
Lapho lincedisa izibhedlela lalibe le mikhosi na yokubuthanisa imali khona ngapho ngaseNgilandi?
Asikaze sahlanganela nje, sizaqala ukuhlanganela lonyaka ngo-December, but siyabhala khona phanti hayi kulinyanga sincedisa lesi sibhedlela asikhiphe nini imali abantu befake ngoba sile akhawunti yethu yegqoka izindlovukazi. Noma nje kulinyanga lezi ezidlulileyo besingani sisilele ngoba mbone ngani sasibe lezinto eziningananyana ade sizenza kunyanga le edlulileyo, sisilele ukuthi sihambise imali kodwa kuleyi sizahambisa ezayo. So siyabhala khona phana kuqembu lethu ukuthi asikhipheni imali nje abakwanisayo sebekhipha then sesihamba ukuyathenga ingubo siyabhala ukuthi kukhume imali engaka sifakele amabizo abantu abafakile imali ukuthi abantu abakhiphile ngozwani dozwani sesisiyathenga ke ngubo
lolo ke uhlelo okhulume ngalo lokuncedisana ukuthenga izindlu luhamba njani
uhlelo lolu kana kwakusenziwe ekhaya kungani ngamaclub ukuthi siyahlanganela sivumelane like okwakuqala siqale sathenga indlu enyangeni lezi zimbili ezidlulile besingabo mama abane 36 sathenga indlu yethu yakuqala singabo mama so sathi sesiyirenovator sesiyilungisa singaqeda ukuyilungisa sesiyithengisa sesiyabelana imali leya kathesi then usiqale enyangeni leyi sizabe sithengelana izindlu ukuthi ngenyanga sizabe sithengela mama ababili so singavumelana ukuthi imali ingakwanisa ukuchaya ngabantu ngenyanga imalini singavumelana sesikhangela ke ukuthi indle singazikwanisa ukuzithenga imalini bese sizilungisisa umuntu lo muntu itholo kwakhe kwenzela ukuthi usiyaphutha umnyaka sibe sonke sesikwanisela ukuthi saba lokwethu nje njengabomama
unkosazana sithule Nicole Chuma isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi obexoxa lo Praxis Jeremiah Ngesonto umanyano wabantu abadabuka emazweni angezansi kwezwe kazi leAfrika abahlala eMelika oweSouthern African Community USA uqoqe umbuthano wokujabula bendawonye kuwoswa inyama kudliwa kujatshulwa uMike Wobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mzobanzi Ncube oyisizalwane seZimbabwe ezihlala khonapha eMelika
akuqakathekile kakhulu ukuthi njoba sinje singabantu beSouthern Africa uyabona ukuthi nxa sithole ithuba lokuthi sibuye sizohlangana njoba ubona kunje silabantu beZimbabwe silabantu beSouth Africa beBotswana beZambia beNamibia kuhle kakhulu ukuthi njoba singabantu sivele eAfrica so eSouthern Africa abantu beSadak kakhulu sihlangene sizozikhulumela nje inhlupho zethu sizamfumela obudlelwano okuhle
kodwa saphatha udaba mayela ngamasiko Anti lamhlanje vele sikhangela ukuthakazela amasiko ethu njengabantu abadabuka kuzanze lezikazi leAfrica iSouth Africa. Ubona ngathi amasiko ethu ayafana na.
Well amasiko ethu ayahambelana angeke ngithi ayafanana. Ngoba kumele ukhumbule ukuthi sonke nje majority of us eSouth Africa singabantu esingathi singamaBantus. Uyabona? AmaBantus ngabantu esikwazi ukuthi ehistory asitshela ukuthi ngabantu abasuka eCameroon bonke and they migrated bonke bese Southern Africa kunje kunje ngezikhathi zama 1000 years ago eliwaziyo khona ngale yabona so singabantu banye
ubona ngani uhlelo lolu kungaba wathi ngibuze ngesingizi ngaba yiexample ukuthi ithuba likhona ukuthi thina njengabantu abadabuka amazwe na TNA singabamsana
akakhulu sibili because uyabona ukuthi actually what we have observed in the diaspora you'll see that in the diaspora we really never have qualms that are there existing in Africa because in the diaspora kunye njengoba kathesi kunje kulabo South Africa kulama Zambians kulama Malawians lapha sonke sibambene siyazikhulumela siyazikholisela uyabona even labantu bakita beZimbabwe abantu bakhuluma kulama tshona lamandebelo lama differences siyazwosela siyazikhuluma uyabona in the diaspora we never really focus on our differences too much and that is exactly what we need to emulate to in ekhaya
umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezichotoze uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethekelela ezemvelo oluthi uzodwa abantu waseSouth Africa ulakho ungabi khona embukisweni weHarare International Carnival kulandela ukukhonona kukankosazana eyininira labanye. Asizweni umsakazo loduma uEzra Chisa Spanda, unkosikazi sakhile lili nalo mpostoli miti entube bexoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7. USpanda usungula lingxoxo.
Xa ubisa umuntu ovela ngaphandle Dube uyi-artist we apply kuhamba kusona sibhodi wakhala ama videos and bese ukunika certificate ukuthi yavuye sebamnika sebakubukile bakuthola ukuthi hayi awuna nto eyenzakalayo lo muntu abantu abaphuma ukuprocessa benza ngalo umuntu ohamba emapunapuni emgwaqweni akayenza into enjalo uwenza ine discrete area environment evikeleke kathethe sihamba kucarnival dube asinanzelele into le ibingaso iso Harare International Carnival. Zimbabwe International Carnival, meaning ukuthi abantu bavela all over the world. Abantu base Brazil, laba bona last time babe njani. Njalo ukuthi babe lokhu zintanjana abantu, ivele lidlala phansi.
Madube,
uke iqiniso Dube, imajority yabo mama ka Kesi thinilu olutsha sibilo lokhamba ka Kesi. Hayi, sisembatho sangaphansi. Sisigqoka mase sifike emalangeni abo mama. Abo mama abanisi sihambela vele sinjalo. Only that kuphela yabungasozibona ukuthi umama lo ohambe njalo kodwa iningi labo mama bazihambela libe njalo bevele bengagqoka njalo kudala kwakuvele kuvunula nginje lami ngilazi izigqoko zokuvunula nxa sokufika ama-festival afana la imvuselelo yamasiko esintu lesindebele ngiyavunula ngizihambele ngingabile problem ngoba yabe ngikwazi ukuthi ngigqoke into zami zamasiko into zami zesintu
sesilo mfundisi lapha-ke u-apostle Midian Dube
yebo baba
nanto udaba umfundisi sibili udaba lukazodwa wabantu
sokubuye nazo into zama-carnival lezi esasivele sakhula singazibonanga thina ezimbabwe kodwa-ke mina engingakhuluma ngakho yikuthi ubunqunu lobu busuka bube too much ngiyabezwa abantu bathi ye uzodwa ungena endaweni ezivalekileyo you must be in South Africa to understand ukuthi sikhuluma ngani kube le abro eDurban manje ngoJulay kwinto emdlalweni wokugidima kwamabhizodwa iDurban July. You should have seen into ekade igqokile ube nqunu nje umntana abantu ezihambele. This is a public place. So ukuthi abantu bathi bona hey uyangena endaweni ezinjani ubuntu kati society yona isitheni Dube isipermissive kangaka. I-society yonke into isi-right akusela nto erongo.
Umpostoli Midian Dube, unkosikazi sakhile lili na lo Ezra Jesus Panda umsakazi olodumo. Kwezemidlalo lamhlanje sikuqembu le Highlanders. Umsekeli kamqeqeshi uAmin Somapiri sechiye umsebenzi. Umqeqeshi ngokwakhe u-Errol Agbay kasela ndlela yokucatsha ngomunwe kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weRoyal Agbay ngomvulo ulobele inkokheli yeqembu le-Highlanders incwadi esithi imbangela yokuba iqembu lebhoso lingadlali kuhle yikuba akuzange kuthengwe abadlali abazothatha indawo zabagadli ababalisa uPrince Dube kanye loRodrick Mutuma bona sebeyadlalela amanye amaqembu kanye lokuthi umsekeli wakhe uAmin Somapiri umudla izithende. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube uthi ngemva kokuxoxisana loSomapiri phezu kwalolu daba lo mqeqeshi uthethe isinqumo esokuba kungcono ahlehle achiye umsebenzi ukuze u-Agbay aphefumule ngcono.
Sase sixoxa ke loPiri nawathi hayi yena umsebenzi wakhe wenza inhliziyo ekhululekileyo ngoba usebenzela i-Highlander umntwana we-Highlander kodwa nxa ubaso wakhe embona engani ngumuntu omdonsela edakeni kungcono ukuthi ame eceleni ukwenzela ukuthi iqembu liphumelele nxa kuyikuthi nguye olenzela ukuthi lingaphumeleli kungcono ame eceleni ngenhliziyo enhle ekhululekileyo aphe ucoach u-Agbay ithuba lokuthi ayenze konke angakwenza akwenelisayo eyedwa ukwenzela ukuthi iqembu mhlawumbe lingaphumelela.
U-Agbay ubecele ukuba asebenze loCosmas Tsano Zulu kodwa iqembu likwalile lokhu ngesizathu esokuba uZulu wasuswa esikhundleni ngoba engezwani loSomapiri. Njalo umelusi Mabaleka Sibanda nguye ozabe ephathisa ndawonye loPeter Nkomo ongumqeqeshi wabonozinti. UDube uqhubekele phambili wathi yena inkokheli yeqembu ikhangelele ukuba kube lenguquko ekudlaleni kweqembu le-Highlanders kulandela ukuthiya umsebenzi kukaSomapiri.
Sikhangelele ukuthi kuzaba lokuguquka nxa kuyikuthi limqotho leli lokuthi bekungabe kungelampumela ngoba bekulokuphazamisana lo msekeli. Sesizabona-ke ukuthi kuzahamba njani. Sikhangelele ukuthi bazibutheke abafana baziphakamiseke umqeqeshi wabo atholekele imklomelo edingakalayo ngoba akusela isikhathi sokudinga umthakathi khathesi. Nxa umthakathi elokhu engakatholakali akutsho ukuthi lo gulayo usezaze sifele simphethe.
Iqembu le-Highlanders lizadlala
kwanelo kwalamhlanje. Mthwakazi omuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu nguNtungamile Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.